sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlakatheni kumpandula 2022. Igama Muntunga Milinko Mom. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba ngokubekezela sonto emalalisayo ongayiphekiyo enhlanganweni yokufikelela izabuphola phele ukuba yokuphanga amademokrasi.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi layo inkosi ubulelani ilikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba Unobhodi Makoni, ukudzayisa chiwo Jacob Chigodora kanye lobatsira isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu i-$30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi lo Memory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo uma khangela kade isisekelo sombuso iconstitutionile ipha lokokuthiwa yi-freedom of speech. Lokho abakukhulumileyo kasonto emangalisayo ongayiphekiyo emhlabeni yonke jikelele uzakuthola vele kuma lokho kuthiwa ngama-democracies lapho kubuzwa khona ngentando yabantu ukuthi entshomalini labantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu babotshelwe lezo zinto ngoba kakumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo evele individual kodwa njengoba esesixoliselwe umpholisa kumela kulindele ukuthi abantu azakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikamnangagwa kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa besetheswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi okwenzeka ukuthi abantu abahlezi babotshwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentando yeningi ovele kuse-ICU ugule usiya phambili kugcine sefile wafenadiwa abantu bengaphelelisi ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma. Ngokuba umuntu nayefitile gubhu yintsha yomuntu othile kutho ukuthi uyisidigini salowo muntu uyisebenzayo usebenzela yena. Angiboni nhlamba-ke kulokho nxa ngabe amaphoyisa amapholisa not as individuals amapholisa as amapholisi institution kuthiwa khona ijijimela isebenzela lo obuzayo akufanelanga kuthathe njengenhlamba le yinto ejwayelekile vele i-figurative speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi alinganisayo lokho akufanelanga kube yinto ebobisabantu kodwa-ke lokhu kuyabheza kahle kamhle kuthi kuyahambila kubantu abaleka zabotshwa ngibotshela izinto
umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi, abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ve kusenziwani kahle kahle ungasichazisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegiga nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele, ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo, nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okulokhuzileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhe bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele sasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo. Abangavumeli usiko lwabo lubulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begadelwa ngesinye isizwe.
Uhulumende yena ubengathumelanga abameli yini, bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende, nje ngibone bona ama-CIO namapholisa ebembabonileyo, kodwa hayi odedingwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazizange ziwuphazamise umcimbi? Akula ababotshiweyo?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Bona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamele kukulandela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli we-ibheju likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwelebhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi ZEC ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ephalamende lamakhansila, i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yilikomishini ezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezekhetho ku-ZEC ezansi emaNdebeleni, umnumzana Andrew Clow uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele iPVR system ukuze lizoregister ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahhovisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oneminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje Zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, iZek enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezijiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Moyobsite layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqhakathekise njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo kunjengedevelopment. Njalo kuqhakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
Umoyobsite ukuthaze ozulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele uthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho athi ukuthela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota isiko kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota isiko kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi seManama uMnumzana Vusa Nkala uthi lanxa nje uzule phethuba lokubhalisela ukuvota iZek emkhosini wayo lo izolo unanzelela ukuthi balutshwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala amayuti abalutshwana abahambayo balutshwana amadoda amasithi siyakhuluma labo amayuti abaningi wabuza urejistile uze besithi hhayi lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezibhalisa iMatabeleland North, iMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukunqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaward 16 ebulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba njalo ngowesifazana wakuqala.
Salibonani bazali, salibonani izihlobo, salibonani dombolefu. Okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile kodwa kwenzakale intando yabantu bedombolefu. Nginanzelela ukuthi mina bengingekho kupolitics kodwa abantu bedombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment ngibe ngukhansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu bedombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibone ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo siwaqathanisa lalo owayincintisana laye, kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezanu PF kumbe amanye amabandla kasoza kunqoba?
Umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako, kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota, kodwa i-by-election ndise ukungabili amanani aphezulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho luzayo. Abantu be-ward 16 sebekhulumile, ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni inani labantu ukubhalisa ukuvota, njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa? Yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo?
Ukuya ekhansilini silungiselela ukuhamba evikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo lawo ahamba kahle.
ngimelele ilanga lokuyacotshwa nje kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoko okufanele ziqotshwe khona ngapho ewardini yakho. Uzayenza njani ukuthi iziphumelele?
Enhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, okwakhiwa kwe-clinic secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombolefu njengoba idombolefu ingeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi angemaqonda lalezimali angeke ngiphawule okwakathesa ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo sizakufeza zonke izithembiso zikaZulu. Ogcina mamhlanga ngiyabonga. UWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungabanje but ngiyabonga ukuba ngukhansela wakuqala oweopposition. Selokhe kwakhethwa okhansela kulesi sigaba. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukhansela kuWard 16 iDombolezi. Sisonke sibambene. Siza kulungisa ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele wathi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukansela kaWard 16 ebulilima asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gande hayi ngiyabonga kakhulu mnumzane ngiyabonga kakhulu ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho
ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi welengilandi lapho esibona khona indlovukazi uElizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa imuyo yinkosi sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besindebeleni ungathini wena ngalokho
ngibona indaba yeBritania ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bevele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu ngibona futhi njalo ukuthi kuthi ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlula lokungenalo njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles nguye wafika lapha wazokwethula iflag la eyengilandi okwakujengisa ukuthi kusho ukuthi wayeqeqeshwa uzokhangela ukuthi izindawo nje uyabelwa behamba uPrince Charles emelele indlovukazi lokhu kunjengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi usesiwile isihlahla kube lula-ke ukuthi khona leyani indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya
khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besindebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini
iAfrika yonke ungakhangela kube yithi khona sisukela khona le emuva kwaZulu kuvele umbango khona njengoba lakathesi ukhona umbango kithi lapha futhi lakho njengoba nakile mbango umbango wona lasontu yakuqala into evelika dibeli khona ngomzilikazi uthe etshona kungena uLobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi kithi bebe lungisa indaba lezi ngokuthi lo muyo bangayo akasekho ungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona ukuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuyinkosi yikho selingazala umntwana ongaba yinkosi so ke yikho ke ngalokho ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto so ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwanga phansi so ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapha engisibonayo sokuthi kumele siqine kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya isifundo engisibonileyo mina laphana eNgilandi ukuthi into yabo ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula izamasiko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo uhlelo lunye lilale
Sibonge ijaha elidala uChris Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Caribas zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Siziqhibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu le JM Sounds liphethe idlalade lalo elija elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo embuleli litabuka ekhesi esigabeni sehalawupa kodwa licula likwele South Africa nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena ozibiza ngomhlonitshwa ngokomculo
nginamadlala ade asethe ukuba u5 elaqala litlona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini elesithathu litlona uyobona ngosomandla bese kuthi elesifour ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi umcebisi mdlilo ngaba kobhewula bonke bobabili labo bafana bese kuthi elesifive litlona lingavumela inhliziyo
le ngethi Vimba Dlozi
samzingelwe busuku lemini bo Sempila njenge nyamazana maye Vimba, vimba, wezo zila mini Nambaba yeza bo Samzingelwe busuku lemini bo Sempila njenge nyamazana maye Vimba
vimba, vimba, kwedlozi lami, nampaba yezabo.
Ukuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili, ungaxhumana nemanager yami okuwuNikki S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 0635013302.
Abalandeli ke ubatshila wapha manje,
sidinga kakhulu isupport yabo, ngathi sicela kakhulu isupport yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu isupport yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe leJM Sounds ngale Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe beleqala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha, silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi kawabaleki, bathuka abantu bakwatile. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamnangakwa. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.